ya njengabazali ye kulungile ukuthi bashudisele phabili kancinyane ngoba singakhangela abantwana kade sibayavala bazavula masinya nje ngo April so bevula abazali ukuthi bathole imali yokubhadala ischool fees le examination fee kuyabe kuseduze kakhulu kodwa mbona ngathi ukuwedlulisela kakuncedi kangako ngoba abaningi abazali bahola ama-RTGS singakhangela idola kathesi eZimbabwe iyehla ukuthi ukuthi ukudlulisela phambili akula benefit kumzali ngoba by the time esithi uyabhadala imali uyabe sebhadala ama-RTGS emaningi njalo singakhangela izikolo eziningi okwakhathesi kazi lanxa uhulumende esithina kumele ukuthi abantu babhadale bondi izikolo eziningi kazi wafuni amabhondi zifuna amadola
pho kulendlela na ezikhona ezokuthi nxa abazali bengabona ukuthi izikolo zifuna ukuthi babhadale ngama US dollar izimseki iphile na abazali indlela zokuthi bebe beyazisa ukuthi hayi kulodubo olunje kumbe yikukhuluma nje
mina mbona ngathi yikukhuluma nje ngoba singakhangela kaningi emphepheni imithetho iyabe ikhona kodwa okwenzakala ezikolo kuyehlukene lalokhu okukhulunywa emaphepheni sikhangela okwakuqala kulento zama extra lessons yakhuluma umthetho sithi wena abantu abazatholakala besenza ama extra lessons bazabotshwa kodwa sikakhangela siyabona ukuthi bangaki ababotshwayo so kuyafanana lakhonoku nje izimseki kayipublishi ukuthi nxa kuyikuthi izikolo ziyala amadola singahamba kubani ngabe banika inamba bathi ukuthi nxa kuyakulama challenges kule like kulama toll free number basinike ama toll free number ukuthi fonelani inamba enje litho ukuthi uyiluphi udwehlakala lalo ngokwenzakala esikolo kakukho konke lokho.